Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuzibandlela 2024. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abakhokhela inhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi kusasa esiya emthethweni laba kamantshi weHarare lapho okuzabe kugwetshwa khona umnumzana Job Sikhala. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ithi amalunga ebandla leZANU PF amahlanu ancintisa kukhetho lokudinga amakansila eChiretsi, eHarare lamanye lezinye isigaba senqobile ngoba kakho omunye obhalisele ukuncintisa. Inhlanganiso ebona ngezamabhizimusi abasakhulayo iHonzi Innovator yasekelwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe inceda amabhizimusi abatsha asacathulayo ukuze azithuthukise loba sisibi kakhulu isibi somnotho eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abakhokhela inhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi aphume ngobunengi esiya emthethweni laba kamantshi weHarare kusasa lapho okuzabe kugwetshwa khona umnumzana Job Sikhala owetheswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwayesekela ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, uNkosazana Mo Blessing Ali yena owathunjwa ngumsekeli weZANU PF. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Bekhuluma lentatheli izindaba eHarare, abatsha laba abakhokhelwa nguDarlington Jigwena bathe kubuhlungu ukuba uSikhala usehlale okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye esentolongweni. Kuvele kusobala ukuba wabotshelwa izombusazwe hathi icala lokutshotshozela udlakela namanye. Ukusasa bakhangelele ukuba kube lusuku lokujabula ngoba elakho ukukhululwa uSikhala omele umuyi uMo Blessing Ali owabulawa nguPius Jamba Mkandi owagwetshwa ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement uComfort Ncebo yenkosi Mpofu ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi ayesekela uSikhala. Uqhubeke esithi bakhangelele ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha amalungelo abo awokusekela uSikhala ngesikhathi esinzima kangaka.
Sokusasa njengabaZimbabwe silethemba njengabasha silethemba ukubana uJob Sikhala uzaphuma ebuyele uba labanye abantu ebudla labantu kucommunity.
Ngikwini elikukhuthaza abantu ngelanga lakusasa?
Ngelanga lakusasa sikhuthaza abantu ukuthi bebe lokuthula, kungabi lo muntu ozaba ngumsindo, kungabi lo muntu ozayenza kube kungabi lo muntu ozabotshwa ebotshelwa into erelated lezombangazwe. Ngoba kuxoxa sifungukuhamba sisiya kumalubani lo mnu Job Sikhala sisiya kumasilaleleni ukuthi kuyarulwa njani. Asihalelanga ukuthi ube lomsindo.
Uqhubeke esithi bakhangelele ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha amalungelo abo awokusekela uSikhala ngesikhathi esinzima kangaka.
Into ayibotshelwayo kumele abantu abadubekayo njengabantu abalobuntu abe-Afrika sikhayelele ukuthi simele abantu abadubekayo singathi abantu abadubekayo bedubeka bebodwa. Njalo ke sikhayelele ukuthi uJob Sikhala njengobaba wabantu njengobaba olemuli sasa ekwanisa ukukhululwa eke hambe ehlala lemuli yakhe njengoba esehlala emodern umnyaka.
abe Job Scholar Movement bathi ngabe uSkhala wayekhona ngesikhathi kuphuma impumela yokhetho yomnyaka ophelileyo wayezenelisa ukubuthanisa uZulu ukuba atshengisele vesithi inkokheli ekhona eyamabandla aphikisayo akayenzanga okufaneleyo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ngamanga akhulunywa inhlanganiso le ngoba ibandla lakhe lisekela uSkhala.
Asikhuthaza abantu bonke ukubana be-attend-ke inhlelo zokudimanda ukubana honorable Sikhala ke ephumiswe ejele ngenxa yobana akalacala okokuqala. Okwesibili, njalo siyakwazi ukubana honorable Sikhala wabotshwa ke eyimemba yeparliament, okutshengisa ukubana ke sonke kufanele ukuthi sihlangane ndawonye ukudimanda i-freedom yakhe ngenxa yokubana ke umthetho welizwe kufanele u-apply universally and fairly kumuntu wonke weZimbabwe. Yikho thina sijoyine labantu bonke ukubana ke kumenyezele ukubana honorable Sikhala ke.
USiziba uthe okwenzakala kuSikhala kubangelwa libandla le-ZANU-PF elithanda umbuso wentando akayiphikiswa. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uyakuphika lokhu.
Not only is that irresponsible.
Lokhu akusiqiniso ngoba iZANU-PF kayilani lalokho okwenzakala emthethwandaba loba kwezomthetho.
Okubandla le People's Unity Party umnumzana Ebert Jamuka uthi kakhona ukuba uSikhala uzakhululwa kusasa ngoba iZANU-PF yisaba abantu abalesibindi njengoSikhala.
Asibona uJob Sikhala enikwa ibail, but sibona uJob Sikhala ebiselwa back enkantolo ngoba iZANU-PF so long igijima phambili kwekesi kaJob Sikhala. Angiboni ikhoti izokhipha uJob Sikhala esiya emzini wakhe, but ingaphindisa uJob Sikhala ejele. So siyacela kakhulu iparty yeZANU-PF ukuthi mayiyekele ukungenela kuzinto zekhoti.
Akwaziwa ukuba uMantshi Marijuana Zokofa uzakwethula isigwebo esinjani njengoba kulabanye abathi imthethwandaba isezandleni zikahulumende weZimbabwe owebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba imthethwandaba izimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi amalunga ebandla leZANU-PF amahlanu ancintisa kukhetho lokudinga amakhansila eChirezi laseHarare asenqovile ngoba akekho omunye obhalisele ukuncintisana lawo kulezi sigaba kudale le-nomination court. Ibandla le-TCC lithi liyakusola kakhulu lokhu ngoba lilokhe lisaphikisa isinqumo somthethwandaba esokuvinjwa kwamalunga alo ukuthi ancintise kulolu khetho ngomnumzana Sengezochabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele we-TCC kodwa laye ongabhalisanga abazancintisa kulezi ndawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuxoxile lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula ezombusazwe.
Into eyenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi endabeni leyi yama-elections, yama-by-elections yokhetho yingxabangxoza, ungayibiza ngesiNdebele ukuthi yingxabangxoza. Wonke umuntu ophakathi kwayo ulalokho akufakileyo ongathi ngesilungu i-contribution. iZANU-PF kuyazakala ukuthi iyazama ngazo zonke indlela ukuthi ithole unqoba noma kunganqobeki. Into eyazakalayo yimbali yayo vele leyo, sesingathi ngezinye indlela yikho abakufakileyo i-contribution yabo kule ingxabangxoza esiyibonayo. Ukuthi bethi bebona ibandla eliphikisayo lile ngxabano phakathi kwalo bese bengena ngokuphangisa kakhulu, bahle bahlanganise okuhlanganisekayo banqobe baphume sebenqobile. Bese kusithi ke ibandla layo yona i-CCC yilo elifake okukhulu ngezinye indlela elikontribute okukhulu
kuleyo ngxabangxoze eyenzakale elizweni laseZimbabwe ngokuthi lehluleke ukuthi livumele uzibuse ukubusa kwabantu idemocracy ukuthi yenzakale phakathi kwebandla layo yona idinga ukuthi ibe yiyo engena endaweni yezanu kusasa abantu babusakale ngokukhululeka. So ihle yaveza yona iseseyiphathi ingakabi igovernment ukuthi ayikukhoni lokhu ngokuthi kube lokukhalaza kwabantu phakathi ukuthi kulokufosezelwa ukungeniswa ngenkani langamandla kwalabo abafakiweyo baba yibo ababemele izindawo ezithize. Kwahle kwavusa umsindo phakathi kwa ukhophe lolo luvuke phakathi lugcineke solu senza ukuthi abantu abanjengabo Thabang baphakame bayenze khona ukuba kwenzayo. So kungaba ke okuzwisa ubuhlungu ukuthi into eyenziwa ngoThabang isiqhubekisela phambili ukubusa kwezano, yikho kungabe kuzwisa abantu abanenge ubuhlungu. Kodwa ke mawuzama ukuthi bazwise labo uzazibuza ukuthi okungayisikufaye kuphi kubo bona oThabang, okuyinto kumele ukuthi i-CCC mayifuna ukuthi ibe lekusasa izibuze khona ukuthi kambe ukuthi uzufikisa abantu ebangeni lokuthi babone okungayisikufaye kuphi. Bagcine bethi lokubuswa izanu ikufa, ukubuswa i-CCC ikufa, bathi ngcono nje vele kwenzakale khona okwenzakalayo lati singene sidilizwe. Yabona ma besisakhula abanye babengafuna ukudlala laba bekuvayela phandle bese besakha izindlu zabakhe babumba inkomo zabo lezindlu lani lani le moda, wena ubuthi ubuya ngenxa yokuthi ulethwa lakhona ufika udilizwe zonke lezi zinto uthi ngcono singadlali sonke. Yikho okwenzakala eZimbabwe engikubiza ngithi ingxabangxoza.
Umnumzana Bernard Beki Lizweni Ndlovu ucubungula ezombusazwe njalo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umthethwandaba kamantshi kobulawayo usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe, usikomitsho wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lelinye ipolisa lakobulawayo umnumzana Shingirai Givemore Mayimbo ukuthi babhadale usomabhizimusi umnumzana Joseph Tambo inkulungwane zamadola aseMelika ezilitshumi, $10,000, phezu kokubotshwa kwakhe nokuvalelwa kwakhe esitokisini okwensuku ezimbili ngaphandle komthetho. UTambo ongumqondisi wenkampani yeProd Software Enterprises wabotshwa ngo-2021. Ngemva kokumangalelwa iGwanda State University isithi wayengalethanga ikhamera eyayithengwe yileli kolitshi. Lokhu kwadala ukuthi uTambo abotshwe njalo wakhululwa engetheswanga cala, okwabangela ukuthi amangalele amapholisa labakhulu bawo. Ziningi izehlakalo ezifanayo lapho amapholisa asebanjwe khona inkantolo ngamandla ukuthi abhadale abantu ngemva kokwephula amalungelo abo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu khona lokho okwenzakeleyo ukuthi bahlawuliswe imali leqanjwayo ngenxa yokubotshwa komuntu ngendlela engafanelanga. Umthetho ucacile kukhona lokho ukuthi umuntu nxa esolelwa ukuthi angabenza icala elithile kumele abotshwe ngendlela okuvunyelwane ngazo emthethweni, zilandelwe, kungabi lo muntu ogcinwa nje evalelwe ngokuba mhlambe usejeziswa ngoba uyamzonda ngoba uthi wena uzangibona ngizakwenza so. Kujwayelekile-ke ukuthi amapholisa kakhulu bezwe besitsho kanjalo esithi wena ngizakuvalela, yena ngokwakhe esekuthethe khona lokho wakwenza kwaba ngokwakhe, esekulwisa esebenzisa ugqoka kwakhe iyunifomu ukuthi ulipholisa ukulwa izimpi ezinye ezingaqondananga lohulumende lomthetho. Ngakho-ke lokho okwenzakeleyo kuyinto eqonde kakhulu.
Ubona ukujeziswa kwamapholisa lezi phathamandla zikahulumende ngalindlela kuphathisa yini ekuthini amalungelo oluntu ahlonitshwe? Ngoba sesike sabona isikhathini esedluleyo ejeziswa amapholisa ebhadaliswa izimali kodwa ukwephulwa kwamalungelo kuqhubeka nje.
zona bezifanele ziphathise izijeziso ezifana lazo nalezo ukuthi kungabe kusaqhubeka ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Inkinga yikuthi imali yakhona isuka iphansi kakhulu, ngakho ke kuyadingeka ukuthi ikhwezwe imali iye phezulu leza hlawuliswa uhulumende ngokubotshwa kwabantu ngendlela engafanelanga ngokwephulwa kwamalungelo abantu. Kodwa ke njalo umthetho uyavuma ukuthi ipolisa lona ngokwalo likhitshiswe imali lona ngqo, hayi njenga lokhu ukuthi uhulumende nguyoza ikhipha lona ngqo ngokwalo. Okunjengokuthi njengamanje ngabe sikhuluma ngokuthi uhulumende ukuthi ekakhiphi 100,000, ipolisa kwathiwa kalikhiphe lona ngokwalo ngqo emholweni walo i-$10,000. Yizo izinto ezenza ukuthi kungaqhubeki ukuhlukunyezwa kwabantu kusiya phambili, ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kusiya phambili. Uma wona amapolisa ngokwawo okuthiwa i-personal, yena kuthiwe kakhiphe i-20,000, i-10,000, babekwazi ukuthi angazavalela umuntu ngendlela engekho emthethweni, yena ngokwakhe ngqo nguye ozagwetshwa, nguye okuzafunakala kuyimali yena kuye ngqo lakuhulumende.
Khona ukuze abantu bazizwe bevikelekile besuthiseka ngokuthi hayi amalungelo ethu ayalondolozwa, kuyini okumele kwenziwe?
Indlela elula yokuqeda ukuhlunyezwa kwamalungelo abantu yikuthi laba abaphethe ilizwe bakwenze kucaca ukuthi kabafuni amalungelo abantu ahlukunyezwe. Kunjengangekhaya nje, umzali yena ngokwakhe uyakwenza kucaca ukuthi abantwana ufuna bahloniphe kumbe bangahloniphi, batshontshele abantu kumbe bangatshontshele abantu, zonke lezo zinto ngokuziphatha kwakhe umzali ngalokho akukhulumayo. Ma ngabe kungavumakali ukuthi abantu amalungelo abahlukunyezwe, kuzabonakala ngokuthi kusethulwa izijeziso ezinileyo emapholiseni, emasotsheni, kuma CIO noma ngubani ongabe ethwele isikhali nxa ngabe sisebenza ngendlela engafanelanga, esebenza umthetho ngendlela engafanelanga, angavalela umuntu ngendlela engafanelanga kumba jezis ahlukumeza amalungelo akhe, abe sejeziswa kakhulu, bazakwazi ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe abakufuni lokho okwenzakalayo, abafuni ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Okwamanje akukacaci kakula message ecacile ethi hayi kasifuni ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, yikho ukuqhubeka kusiya phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezamabhizimusi abasakhulayo iWozi Innovator esekelwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe inceda amabhizimusi abatsha asacathulayo ukuze azithuthukise loba nje sisibi kakhulu isimo sezenotho elizweni. Linhlanganiso ikhangelelwe ukuqhuba imihlangano yemfundiso lonyaka eyokwabela abatsha ulwazi lwezamabhizimusi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso wabasakhulayo abakumabhizimusi lalabo abafisa ukusungula awabo owenzelwe eHarare namhlanje, umnumzana Leslie Makwembere, esinye senkokheli yenhlanganiso eWozi Innovator, uchasisa kabanzi ngenhloso yalimhlangano yemfundiso.
What is inside this event is an entrepreneurship training for young people.
Thina sifisa ukufundisa abasakhulayo ukuthi bangawuhambisa njani uma bekhuba ezamabhizimusi, njalo abenelisa ukungena kumfundiso zethu yilabo abaleminyaka engu-18 kusiyafika ku-35. Siqale lapha eHarare kodwa sizakuya koBulawayo siye eGweru kanye laseMtare. Leli lithuba lokuthi bonke abasakhulayo abangathanda ukungena kwezamabhizimusi bebuye bezothola ulwazi.
Omunye wabasakhulayo uTsitsi Mashababe ohlala eHarare uthi kunzima ukusungula ibhizimusi eZimbabwe.
Ukuqala ibhizimusi lapha eZimbabwe technically is there are a lot of business ventures you can go into, but just running the business yikho kufuna ama skills amaningi. The main thing engahlupha ukuthi uvule ibusiness ukuthi uyabufuna i-financial support.
Umhleli Ncube isakhamuzisa koBulawayo uthi abatsha balakho ukusungula amabhizimusi bengadonsa ndawonye.
Ngoba isimo esiphilakiso kunzima ukusebenza wedwa, ukudonsa wedwa. So nxa singahlanganisa imiqondo, sitshintshane lolwazi, ilezi ndlela ezingasibonisa ukuthi mhlawumbe nxa singabamba nasisebenze sonke, singakwazi ukuthi sizincedise ngokwemali, ngokwamaqhinga, kukanye lokufinyelela kwabaphatha izintambo emahhofisini kuhulumende, ukuthi basincedise ngalokho abalakho ukwenzela ukuthi i-community zethu zasosiqhubekele phambili.
Ukufundiswa ngezamabhizimusi okwenziwe namuhla bekusekelwa nguhulumende weMelika, inhlanganiso yase-Eswatini, e-Ejufree, le-college ele-Iowa University yaseMelika. Omunye walabo abasebenza kuhlangothi lokudlelana lozulu esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Rebecca Archer Nepa, uthi usekelo lwabo lokutholisa amathuba kwabasakhulayo bakuleli luzaqhubekela phambili.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Njengelizwe leMelika, kuyasijabulisa ukubona abatsha abalamadlabuzane okusungula amabhizimusi angaphathisa bona lezi ndawo abavela kizo. Yikho nje sibasekela. Lokhu kuhle njalo ngoba kwenzakala emadolobheni nasemaphandleni. Kuqakathekile ukuthi imfundiso enjengaleyi iqhubekele phambili ukwenzela ukuthi siphakamise abasakhulayo.
Ocubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effie Ncube, uthi isimo esiselizweni yiso esivimba abatsha ukuthi besungule amabhizimusi eZimbabwe.
Gabalayo leyo mali abangaqala ngayo amabhizinisi. Okwesibili, kuyadingeka ukuthi nxa ngabe engelayo imali abe lalokho angakubambisa ukuze ayethole imali ebhenki. Abalazo lezo zinto abangazibambisa. Bese sisuka futhi kukhona lokho sikhangele isimo esikhona. Abaningi bakhona kabalalo ulwazi lokuphatha lawo mabhizinisi lokuwabamba ngendlela efaneleyo. Okokugcina yikuthi isimo lapho ilizwe likhona namhlanje kalivumeli amabhizinisi kalula, ikakhulu aqalwa ngabatsha.
Abehozi Innovator babike ukuba uhlelo lwabo lolu lwemihlangano yemfundiso alusoze lwaphelela eHarare kuphela, kodwa luzaqhutshwa kwezinye indawo zelizwe ezigoqela koBulawayo, Gweru, Mutare lezinye kanye laseBulenjini. Bakhona abasakhulayo abalamabhizimusi asachathukayo abathi loba umnotho welizwe ulwisa amaqhinga abo, bazazama ngazo zonke indlela ukuthi imizamo yabo ingachabalali besebenzisa ubungcitshi lezimali abazitholiswa zinhlanganiso ezisebenza zibambisana lesigodlo someli weMelika eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kusigaba sezomnotho siqhubeka sixoxa labantu eZimbabwe esigabeni esitshiyeneyo ngababhekane lakho ngesikhathi kukhuphuka intengo yempuphu, amafutha okupheka, indumba lokunye okubalulekileyo empilweni kaZulu. Abaningi bathi badla ingqweqwe zomlomo. UGibbs Dube uyalandisa.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokuswelakala kwezulu. Omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Paul Mpofu ohlala eMaphisa.
Abantu babhekane lobunzima sibili. Intengo yesinkwa ikhuphukile kakhulu uma isikudola 30 or dola 38 kwezinye izindawo ngenxa yezikolo zitshiyana bese kusilokudla kudureke ngaka. Yikho onzima ebantwini esibhekane lakho ukuthi uyabe ufanele uhambise abantwana esikolo. Lezi nsuku abantwana esikolo sebethengelwa lokhu, imphako bathengelwe lokhu abahamba lakho esikolweni. Okuhle kuthathe imali yonke ebazalini. Ngapha ekhaya futhi uma kuyimuli ye-5, 6 or 7 nayo imali idle ukudla okungaba 50 kgs milimili ngenyanga ezakhosta 500. Lokhu kunzima kakhulu ukuthi abantu bakukwanise. Akuphileki makunje, especially ma kuqalisa umnyaka kanje.
Umpopu uthi abantu baphila nzima emabhandleni lemadolobheni.
Ungakhangela izifuyo nazo bezingakaqini, bese kusithi laba abathenga izifuyo bezithenga ebantwini abafisa ukubhadalela abantwana besikolo bethenga ukudla. Sebezithenga ngemali e-cheap. Uthole inkomo enkulu si 300 US dollars, okuyimali ezahlingile yonke esikolweni iphelele. Kanti ke manje aluba izulu beline kuhle lenkomo seziqinile, umuntu bengathengisa inkomo eyodwa ngemali efika ku 400 kusiya ngesisindo sayo. kwenzele ukuthi enelise ukubhadala indleko zesikolo aphinde athenge ukudla ekhaya. Phoke kathesi njengoba isimo sinje kuzima ukuhlanganisa ukuze umuntu aphile kuhle.
Uyakhala lo nkosikazi Pretty Moyo odlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimele iJimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalalela leJimila liyesabeka. Lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibili abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hey ilanga lechiso okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima sho kulapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane la uthi baphila nzima kulezi nsuku.
Khuluma nje emaphandleni lapha sithwele nzima imali zezikolo. Ama-school fees angikhona ayadula, ayadula njalo futhi ingxaki khona. Imali yelizwe lakithi leli izikolo eziningi azisayivumi ukuyemukela imali le-RTGS. Sekufunakala lona idola le-America. Kube sokusiba nzima-ke ukuthi umuntu ohlale emakhaya emaphandleni lapha imali ukuze ayithole nxa engasathengisanga isifuyo. Lokunye nje kumbe kwenza ama-piece job kulabo abanye ababe ngabe bayathola. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Singathi siyakhangela le ndlala. Izulu alini kuhle okutshengisa ukuthi umnyaka wangikhona vele awusoze ube umnyaka esizathola khona isivuno esiqondileyo. Obuye ukhangele eze kuphila lapha into ezinjengabo tshukela ezitolo. Impuphu yadula ikhuphukile kathi sikhuphuke kakhulu i-50 kgs ibitholakala ngabo $20 okwakathi sitholakala kubo $30 something. Ichukela likhuphukile lalo kakhulu amafutha kukhuphukile ichukela belisilitha ngabo $3 emaphandleni lapha kodwa kathesi ungathola kwezindawo selisenza $3.50. So ke uthi siyaqathanisa lempilo esiphila ekhaya lapha akula msebenzi esiyenzayo.
Idola leZimbabwe likukudeka nsuku zonke loba uhulumende esithi uzama ngamandla wonke ukuthi lingapheli amandla njengalokhu kwenzakala ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 seMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeAfrica Cup of Nations kwele Ivory Coast lapho okwamanje okungqikelana khona iqembu leSenegal lele Guinea. Kuthi ele Gambia lizadibana lele Cameroon lona elithwele amagabha avuzayo kulimidlalo. Lilakho ukuphuma kumincintiswano le, leli qembu lingehluleka ukunqoba namuhla. Kusihlwa ele Mauritania lizanqikilana lele Algeria njalo ele Angola lizabhuqana lele Burkina Faso. Imi kanje imidlalo ezadlalwa kusasa: Namibia versus Mali, South Africa versus Tunisia, Zambia versus Morocco, Tanzania versus DRC. Amaqembu akhokhela izibaya ezitshiyeneyo abalisa ele Equatorial Guinea, Cape Verde, Senegal, Angola le Mali. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.